mina ngithi okwenzakalayo manje yikho ebesikudinga isikhathi eside esithi pluralism salwa sisala i-one party state ubaba uthekele sancedisana naye siku-civil society sayehlula i-one party state okwamanje mina ngithi amabandla abaphumayo khathesi afeza ukuba yuhulumende esithi i-democratic dispensation. So kuhle ukuthi omjulu labo sebebona iqiniso ukuthi zami bolile benze abakufunayo i-renewal nayo i-MDC renewal team nayo iyenze khonokho. Ngibona ngani kuza kwenza abantu abaningi bakhethe iphathi elomkantsho. Kodwa singakhohlwa ukuthi kulabanye abazathunywa yi-ZANU PF ukuzaphambanisa izinto.
Hayi, kuzwakala. Sibuye kuwe Mnumzana Nkomo. Into eyenzakalayo ukuthi kuzayenza lokho okuthiwa yikusplitha amavoti, kugcine iZANU PF iwina ngoba amabandla amaningi kabambananga. Uthini wena?
Amabandla siyabona abunjwa esiba maningi. Umbuzo esifanele siwubuze ukuthi kambe uZulu yena utholani ngokuba la mabandla amaningi kangaka. Uma sikhangele from a distance kusho ukuthi uZulu ulelungelo lokuthi akhethe ukuthi yena nga uthanda bani. Kodwa esiza kubona ukuthi kuzaba inhlamba zizaba ziningi ukukhombana ngemini ukuthi abanye bayathengisa, abanye basebenzi, abanye bayizikhota amadezi kabani, abanye bathunywe ngubani. Ungawo ukuthi uZulu angiboni ukuthi kukhona okubambekayo angakuthola nxa amabandla la emaningi kangaka. Sesike sakubona kwamanye amazwe, kubo Kenya, kubo Nigeria, lakubo Tanzania, ukuthi nxa izinto zingafika kumumo lo esikuwo eZimbabwe, sesibone amabandla ebambana, esithi kungangcono sikhiphe le inkinga esinayo, nxa singayikhipha kuza sinikeza umoya omutsha ukuthi sicabange sizothi siya phambili. Ngenxa yokuthi ukubusa kweZANU PF for 35 years njalo ibusa ibhidliza umkhonomi, ibusa ingananzi ama-human rights. So kufake lwa moya ukuthi kufanele abantu sebelomqondo ukuthi kufanele iphume loba kanjani. Okungangokuthi ukuyikhipha sokusiba yinjongo enkulu abantu bengela ukuthi kanti zingenza njani. Ezikhathini eziningi sesibone ukuthi i-coalition nxa kufika umumonje iyasebenza ngcono kulokuthi kube lamabandla amaningi-ningi azagcina esenza ukuthi lolu bandlululo abakulo luqhubeke lusiya phambili.
Nanto-ke udaba Baba Mafa uyakhuluma lapho Nkomo uthi i-coalition iyaphathisa endaweni enjengaleyo sokubuzise khona ibandla elilodwa 35 years. Lithini linalo?
Mina ngithilo ngathi idemokhrasi ivumela abantu benze amaphathi amaningi. Njalo singaboni abantu beZimbabwe njengeziwula. Abantu beZimbabwe bahlakaniphile, bazazikhethela ngesiNdebele sithi kule nyama yembongolo. Amabandla azakhankasa babone ukuthi ngubani obuya lo mkantsho onganceda uZulu ngamalungelo ayingqaba, le-rule of law, le-economy yethu.